abazali bakhanya bawulalela inkuthazo ngoba ngithenjalo ngani ngoba namhlanje kulesikolo esingathi izulu kandaba primary school eNtumbane iposhe yabantwana abazali bahle bathonela ngixhumanele umphathi isikolo wesikolo leso ngambuza ukuthi kungani eqhosha abantwana wathi hhayi akuxoshwanga abantwana kusho abantwana abakhulumanga ukuthi baphindiswala ndama-resit ngaseyimbuza nokuthi khona uphisele abantwana ngekhaya usaida ndama-resit wathi abantwana bazimelile ngokwabo ukuthi khona bakhohlwe ama-resit so ngasezikhuluma labazali ukuthi wabitele abantwana babuyelile ngikhuluma nje babafundilila ngabekela mhlambe so abazali bawulalela kuyona lomkhankaso lowo kuyakuqhesheke obali ukuthi wona kule ungumlandi kahulumende ukuthi akhokhele iy'ndleko zemfundo ye-primary njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-faith convention ayisayinayo uhulumende nga-1991 so abazali vele umthwalo lo bontaso wabo njalo ubasinda so kuyakuthekile thile kakhulukazi bafumela lakho abazali
esikhuluma labo bakhala ngenhlawulo lapha bathi hhayi imali yama-school fees kayitholakali nanku umnotho kawumanga kuhle kumi njani kobulawayo khona ngapho
kobulawayo kulobunzima kakhulu engathi kuye singakhangela emadolobheni wonke inxenye kobulawayo kulobunzima kakhulukazi nganani ngoba singakhangela ibulawayo imbali yayo yati la makhampani kule industry i-industry yonke kobulawayo ibhaliwe ungahamba kuma-industry uzathela sokulamabandla echurchi okunye vele akukhamisile nje kunjalo abantu kabasebenzi abantu bakuthola inzima ukuthi wona bazama ukuthi bathole ukudla banike abantu ababo esikolo yebo bakhanga kakhulukazi ngoba isikolo i-school fees yona ngokayibe i-$5 kodwa khangele ukuthi ama-levies a-charge-wa isikolo yabo be-charge-wa inxa yokuthi bangamagovu uyathola ukuthi ihlekana laba abazali elikhethwayo ukuthi limele abazali kahle kumele bazali selizimela lona lodwa ngoba befuna ukuthola imali khonapho uyathola ukuthi wona kwenje i-S D C committee nxa ihlangana for 2 hours isifuna ukuba lama-drink kwezindawo bafuna ukuba lama-sitting allowances imali yabazali singakhangela labo iy'ndleko ezikhona futhi eze-S D C ezibhadala imali ezikhishwa ngabazali yathola ukuthi mase bayahamba ngikhumbula manje ngo-2015 ngakhangela i-budgeting i-accounting nge-budgeting ka-2015 ama-headmasters aba-primary schools ahamba emutari abhadala $800 ebhadalelwa ngemali zabazali i-$800 ihamba ngebhasi one bus yo-headmaster isebenzisane emutari so imali ziyadlaliseka abantu bathwele nzima kakhulukazi because bone njengehlanganiseyokuthi kuthona singake liwenza njalo abazali abantwana bafunde abazali bathathele impahla ezindlini ngama-desk holders athiya esikolo so sifuna ukuthi asiyethuleni umthwalo lowo emahlombe siwubisele kumnikazi ongurhulumente onguye wavuma ukuthi ezimbabhe sizaba nelungelo ngokusayina ama-instruments lawa asinika lelo lungelo.